soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 Mphalakazi 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje izakhamizi zeHarare zithi amazwi kamunicipala waleli dolobho awukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempophomazi amanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazwelo ebantwini abawelwe yingozi. Inkokheli zamabandla okholo zikhuthaza ukuthi kube lokusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezithiyeneyo zempilo ezigoqela zikahulumende lezinye ukuze kuqedwe udubo lwabantwana abathatha izidakamizwa, utshwala lokunye okudakayo. Abaculi beZimbabwe bathi labo balahlekelwe kakhulu ngokubhubha komculi waseSouth Africa obengumlingisi njalo uMbongeni Ngema. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi amazwi kamunicipala waleli dolobho awukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempophomazi amanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazwelo ebantwini abawelwe yingozi, zisithi ikhansili kufanele ingenele iphathise abantu, hathi ukukhuluma nje kuphela ingasizi abawelwe ludubo lolu. Lokhu kuza kulandela imbiko kamiya wedolobho lelo umnumzana Jacob Mafume eyokuthi abantu bathuthe njalo ethe benza konke okusemandleni abo njengomunicipala. Umnumzana Mafume wazise ukuthi kulabantu ababili abafileyo ngenxa yempophomazi amanzi lezi ngeviki edluleyo eHighfield laseBudiriro. Omunye umntwana owakhukhulwa lizulu leli utholakale efile ngolwesibili. Sixoxa nomgcini sihlalo webhodi yeHarare Residents Trust umnumzana Albert Mazula ngalolu daba.
Thina sibona ngathi kasilozwelo lolo mnumzana, ngoba okwakuqala abantu laba behlala kuleyo ndawo kwaku-ikhansili yayikwazi ukuthi ayisiyo ndawo elungileyo. Kanti esithi babe sithi ngabasuke baye kwenye indawo kuza hlanganisa iindleko zokuthi basuke ngubani, bayasuka besiya ngathi. Ikhansili yabadingele ukuthi ibadingele indawo yokuthi bayehlala khona, bathathe impahla yabo bayihambise kuleyo ndawo, then sebesithi labo babathwale babafikise kuleyo ndawo bathi hayi ngenani lapha. Manje lokho ukuthi uyaphokutshela umuntu akanamali akanalutho uthi suka uyehlala kwenye indawo, impahla yami-ke imali yokusuka lapha ngiya kuleyo ndawo, njalo leyo ndawo iyini, ingekabani, ngihlala ngekhondishini bani, ngabakukhangeli khonokho.
Sekuye waphambili, yikuyini okungaphathisa ukuthi kuqedwe udubo lolo?
Okuqakathekileyo ukuthi abantu laba vele sebakha khonapho, bahlala khonapho. Ngisebenzele ukuthi ama-enjiniya akakhansili azi ukuthi minyaka yonke indawo leyo ile problem, kungaba nezulu kuyahluka. Ungakhangela kwamanye amazwe abantu bakha endweni ezingathi zinamatapoli balungise i-drainage system. Yebo kuyadula, kodwa ukhansili kalungise enze i-drainage system ukwenzela ukuthi izulu lingana amanzi kami endaweni inye ayathathwa elahlelwa khatshana kusale bakhuthaze ukuthi abantu ikakhulu labo abakha ukuza ngabe sakha ama-foundation abo, ama-foundation akhiwa kusaziwa ukuthi indawo le ima amanzi, abe ngama-foundation aphezulu. Ungakhangelwa ngasezindlini zakhona kathesi uzabona ukuthi enye i-foundation iphansi phansi ku-ground, ukuthi izulu lingana nje kuphela just 2 hours or so indlela sigcela amanzi, amanzi azigeleze endeni endlini ngoba i-foundation yakhona iphansi. Into kwakunokuthi ama-enjiniya bayikhangele izinto leyo bayilungise, kodwa okwakhathiskuwasekuvele sekukhona esingathi bangakumele bavelesi ukuthi benze i-drainage system ezakwenza ukuthi amanzi lana athathe ageleze esiyalahlelwa kathathu.
Sizo abanye bekhala ngokuthi hayi ezinye indawo eseziphiwa abantu uthi bakhe ziyabe zingamaxhaphozi, akufanelanga abantu babe besakha endaweni lezi. Lina likubona njani lokho?
Yebo, iqiniso ngamaxhaphozi, kodwa nxa kungela ndawo yokuhlala mnumzane ungakhangela indawo ngengaya kwamanye amazwe abantu bayakha endaweni ezingamaxhaphozi. Ungakhangela iHarare kule area kuthiwa khona lise-copy area bathi kwakungamaxhaphozi, kodwa abaqala ukwakha khonapho isori nizakuthi amakhiwa besakha kuleyo ndawo benza shuwa ukuthi amanzi aye kuleyo ndawo. Kulama-plan ukuthi kube lama-drainage system. Ungaya ku-copy area namhla ufika uyala ukuthi kwake kwaxhaphozi, ngoba yalungiswa indawo leyamanjiniya asebenza umsebenzi wawo ngendlela.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcini sihlalo webhod yeHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inkokheli zamabandla okholo eZimbabwe zikhuthaza ukuthi kube lokusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezichiyeneyo ezigoqela ezikahulumende ezokholo kanye lenhlanganiso ezisebenza zezimele ukuze kuqedwe udubo labantwana abahlala emigwaqweni abathatha izidakamizwa, utshala lokunye okudakayo. Lokhu kuza kulandela imifanekiso yamavidiyo esisabalele ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezigoqela o-X, i-WhatsApp lezinye ngelanga lekhisimusi ebiveza abantwana abancane bedakiwe njalo bethole imbodlela zotshwala. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe kulabantwana ababili abakulumfanekiso asebesaziwa ukuthi ngobani, kulomunye oleminyaka elitshumi lanye lolechumi lantathu 13. I-Studio 7 ixoxa nomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Sibanda, ngalolu daba.
Nxa sikhangela iminyaka yabantwana laba okuthwana abakade benatha utshwala, sibona ukuthi baleminyaka engaba kubo 11 kusiya ku-13 years yeminyaka, bethathwa ke leyo mabonakude benatha. Siyabona siyananzelela ukuba lowo ngumnyaka yabantwana basesebancane kakhulu ukuthi bebesenza lokho. Kutho ukuthi kuba nembuzo eminingi njalo ukuthi obathengele lobu tshwala ngubani kumbe ovuma ukuthi babuthenge. Njalo nxa bebonwa emgaqweni ngabantu abadala besenza into enje, ngesikhathi kudala siyakwazi ukuthi awuhlukhuzwe khonapho ngabadala, njalo bedinga ukuthi abazali bakho bangaphi.
Kanti kubangelwa yini ke lokho mfundisi?
Siyananzelela ukuthi ukuhamba kwabantu besiya, ikakhulu abazali besiya kwamanye amazwe kuyadinga imisebenzi, sebetshiye izimuli ezikhokhelwa ngabantwana abancane. Kuthuthi laba bantwana abancane abakhangela abanababo, kwezinye isikhathi kuyenzakala ukuthi baphume benze khonokho ukuganga, kungabi lo muntu omdala okwanisa ukubakhuza. Kanti-ke khona vele esintwini sethu umntwana ubegcinwa isigaba sonke, njalo siyakwazi ukuthi thina ebantwini abamnyama akubi lo mntwana oyabe ngalazihlobo esiseduze ezikhangeleyo. Nxa abazali beye ngaphetsheya kwelizwe, kumele ukuthi kube lezihlobo eziyizo ezikhangele labo bantwana, ezithunyelwa imali ngabazali labana abangaphetsheya. Kusho ukuthi labo babesekela njani labo bantwana besenza ukuganga okunje. Njalo siyananzela ukuthi sebe siba baningi abantwana ababesezitridini bezidingela izimali ngoba abazali babo mbe besithi bayiziphofu, kumbe abazali babo begogekile, kumbe abazali babo bengakwanisi ukubakhangela.
Kuyini okungenziwa okungaqeda udubo lolo?
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuba uhulumende, ngathi kumbe i-social welfare eyalapha elizweni lethu, kule social welfare ziba khona ku-city council, kule social welfare ekahulumende, zonke lezo ngatsha zombili zilamabhajethi engathi zilezi mali zokukhangela ezingathi indaba ezinjengalezi, abantu ababeswela, abantwana abasezitridini. Ikanti njalo silazi inhlangothi thina emabandleni ezinjengabo Scripture Union, sile nhlangothi ezayivele zikhona ezazikhangela indaba ezinjengalezi. Anjo siyakwazi ukuthi bakhona njalo abenhlanganiso ezizimele zodwa abavele bona bethola izimali ukukhangela abantwana. Ngakho ke mbona lokhu kungumlando njalo kuzingqobe kithi sonke ukuba kumele kubanjani kucatshwa ukuthi singakulungisa njani sisiya ku-2024. Khana ngani ngobuningi langokwanda lokho kwenziwa lokho zimbonani sokufunakala esingathi thina an emergency kumbe ukuthi kuchitshwe kufonywe kuqoqwe zonke lezi nhlanganiso ezikhangela abantwana la i-social welfare lamapholisa ukwenzela ukuthi uncedo luphiwa laba bantwana kungabi ukuthi babotshiwe kuphela ngamapholisa kodwa ukukhangela ukuthi kanti vele impande zodubo lolu luvelela nga.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance esikhulumela ecingweni ekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukumiswa komhlangano wenkokheli zebandla leMthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka okumele uqhutshelwe enketa hall okwamalanga amathathu. Ibandla lelithi laphiwa imvumo yokuqhuba umhlangano lo kodwa amalunga alo amiswe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa. Ekhuluma leStudio 7 olwela amalungelo oluntu ephasi kwehlanganiso ye-ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthe lokhu akumangalisi njengoba uhulumende okhona encindezela amabandla aphikisayo.
Hayi, angiboni ukuthi into ephikayo ayikho into emangalisayo, kodwa kuyinto esibonisa ukubana ilizwe leli alikhululekanga kanganani nokuthi amapholisa aphizwa njani. Ngoba uma abantu bevele umthetho phela kawutsho ukuthi abantu bacele ukuthi benze, kuthiwa kufuze ukuthi bayazise amapholisa. So uma eke avuma ukuphinda ayale umbuzo yokuthi kuyini okuyabe sekutshintshile. I-ansa nje lula yokuthi abantu beZimbabwe balokhe besebugqilini o abaphetha amandla kabafuni ukuthi kube le-other view efika ebantwini.
Sibone umhlangano wabo owe-rally futhi uke wamiswa ekuqaliseni kwenyanga yenaleyi. Kungabe kusitshoni lokho?
Eqinisweni mbona ngazathi ke lisefise akuvunyelwa. Kuyake kube sokuyimhlansi ukuthi libe lo mhlangano ovunyelweyo ngano ngavunyelwanga ngamapholisa ngaphandle kwebandla leZANU-PF.
Sikhangela ke ilungelo lokuthi abantu benelise ukuthi behlangane sekusichoni.
I-violation yamalungelo oluntu, right to assembly, ama-rights amaningi they are being violated left, right, center, kusetshenziswa amapholisa kuncindezelwa abantu lezinhlanganiso. Yinto abantu beZimbabwe osekuzethi beyilele kakhulu ngoba sebeyithathile ngohulumende okhona. Sesibuyele esikhathini akusatshiyananga lesikhathi sikasimithi ukuthi abantu ngokuze benze imihlangano belindiwe, benze imihlangano ebunyameni ebucatsheli. Singathi sesibuyele esikhathini sasinike inkululeko yonke leyo abazali bethu abayihlelayo, abayihlalele emagangeni, isithetho yathathwa ngukhulumende owa-replace uSmith esephrakthiza inkolo zeRhodesia.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yeibhethu likaZulu ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Asenelisanga ukuthola umbiko wamapholisa njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi belungadotshwa. Kukanti osaphethe isikhundla sesikhulumeli samapholisa kobulawayo unkosikazi Nomalanga Msebele yena uthe usadingisisa ngalolu daba njengoba ebengakatholi imbiko ngalo. Okwamanje wathi sizwe abanye ababalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni.
Yes, bingeleli inkunda. Ye, kambe uInnocent Ndibane mayethu uyaphikisa oliqembi eliphikisayo uphikisani. Akulanto iphikisayo. Yikho nje ubona eswela yona isithi eyodwa ukuthi ayithole eParliament ngoba akaphikisi ludo lo. Ulwa lelinye iqembu eliphikisayo. Zonke isikhathi mayevula umlomo wakhe ulwa leqembu eliphikisayo. Ayikho into ekhunywa uInnocent Ndibane. Iqembu eliphikisayo linye lina lonke lithi liyaphikisa liproject yeZANU. Into eliyenzayo lapho Innocent Ndibane iqembu eliphikisayo i-CCC kuphela lina lonke akulanto eliyiphikisayo lisebenza lalo leli qembu elikusayo kusegcikeni nje lokho.
Studio 7 njani njani akunalo baba lo EFF Zimbabwe la ukukhuluma kwagabu sisiseki manje ukuthi uyisima njani, uyisima bani. Hayi, laba yilaba abantu abagqoka isikhumba semvu bezimpisi ngaphakathi. Ah, lo baba izano street lo, izano PF, uyamuzwa nje ukukhuluma kwakhe vele. Ukhuluma njengobaba lo bantu English Tony Spanda lo. Ukhuluma exactly njengani, hayi baba izano PF wena. Uzodukisa nje abantu abazihluphekile nje, uzokhohlisa abantu bezihluphekela abantu, bakhohlise nje, badukise ingqondo zabo. Hayi baba, cela abantu abanjengani bake basimele kancane thina eZimbabwe. Uyazi siyahlupheka, umuntu omdala siyahlupheka baba. Wena uzodlala ngengqondo zethu.
Eh. Mfuna ukuthanda uPaul indaba ka Sengezo Chabangu. USengezo Chabangu lo ayinto le ayenza ayikho right. Ufuna ukuthatha izano ayibise kobulawayo, ubulawayo ibone ukuthi izano iqedile, imqedile ubulawayo, uphelile, uphelile, uphelile. Uyazi kube le ndaba kaGawulele lo baba lo angazi ukuthi kade ungibaba njani. Ayi, labathi uGawulele usindebele baqinisile impela. Gawulele usindebele Gawulele. Hayi. Ngoba indlela okhuluma ngayo yaza usumuntu wesindebeleni, into eyikhulumayo ngezanu, usupport izanu ngento ezingekhoyo, ngento ezingekho right. Gawule, zinuka amakhwapha.
Igama unqobe izithathi njani ku Studio 7 ngilapha eGwanda. Ngithi ngiphose lapha ilizwi maqondana lodaba lolu oluhluphayo, udaba lombhuqazwe owenzakalayo osolwetheswe emahlombe ezinduna ukuthi izinduna zikhulumisane labantu. Yebo, izinduna zingakhulumisana laba bantu. Kodwa into ehluphayo yikuthi umbhuqazwe ulokho uqhubekela phambili. Ukuthi ngalibona phela uyama umbhuqazwelo. Kukhulunyiswane kuhle ngoba kathesi igugurawundi ilokho iqhubekela phambili ngoba ngezomnotho ngapha amaNdebele ancindezelwe. Kwezemfundo amaNdebele ancindezelwe, izikolo zonke eGwanda, eKhezi, eFelabusi, eBubi ngapi ngapi kufundisa amateacher esishoneni, kanti awusindebeleni angapha amateacher angapha esindebeleni. Khona kuyavuma yini ukuthi umntwana engu grade 4 grade 5 efundiswe ngumuntu ongazi ulimi lwakhe? Angithi uyabona ukuthi iyo igugura undi yonale. Khathesi le msebenzi kakula msebenzi ngapha esindebeleni, amafactory athuthwa asiwe Harare khonale, konke kucentralizewa khonale Harare, lama-church avulwayo kubuya umazibaba amapostori konke ngabasi ngayisishona kuphela. Angithi uyabona ukuthi igugura undi lokho iqhubekela phambili. Phezu kwalokho ogawule bese befaka itswayi enxebeni bethi bona kumele kuvuke umgabe azoxolisa ngegugura undi. Pho kwenziwani? Kukhulunywa kakuyekelwe phela kunjalo ngoba kakusebenzi lokho.
Studio 7 omuhle, Studio 7 omuhle, ngiyalibingelela. Ngisithi Happy Christmas, Happy Christmas nomnyama omutsha lingani lonke basekeli be-Studio 7, linjani balaleli? Ntunga, linjani khona ngapho? Yeyi, ngithanda ukukhuluma ngalo jaha lo abathi Ndibali, Ndibali, Innocent Ndibali. Ukhulumani ye-opposition. Uthi akula opposition eZimbabwe, ubona nxa be-opposition benzani? Nxa eza kuthi yena hayi benza i-roadshow emagogo, benza i-roadshow emagogo lapho bahlala khona. Azange wabhode zonke indawo lezi, vele kasimazi uNdibali ukhuluma ngani nge-Triple C. Akeke i-Triple C yodwa, angaze atshone humana, akayikhathala, akayikufa lo Sengezo wakhe.
Sibingelele sibonge, Studio 7. USengezo Chabangu ngabe bakhulumela lokhu osokukhona manje. Ukuthi bathi bafuna kwenzwe inkulumo yokukhumisana umlotha ngendaba yegugurawundi. So yena uSengezo Chabangu mhlawumbe yinto angayiphawula ezanu lobabakhe upresidenti ukuthi bafuna ukwenzelana amaZimbabweni ngegugurawundi bengakazi bexolise okokuqala. Okwesibili, bazakhuluma ngokuthi bazathi induna zikhulumisane labantu ngani. Ngoba indaba yakhona uma bengakayixolisa ifa lothi vele abakayivumi. Umuntu ukhulumani lawe ngento angakayivumi. Indaba yeground kumele abantu bezani becabanga ukuthi kumele beqale bekhulumisane labantu kuqala, bexolise kuqala, bese beqalisa ukukhuluma ukuthi ma uxolo belithola kubantu sebengakhuluma ukuthi abantu maybe bangawakhompaseta ngani. Hayi ukuthi uSengezo Chabangu ekhulume ukuthi uchamisa wadla imali eyama NGO. Le edliwe izano, edliwa izano everyday lay eyabantu. Lama gold mafia landlane uzoyikhulumela nini? Ngoba angicabanga ukuthi uSengezo Chabangu wazi kangcono ngezinto zezano more than as a triple C, ngoba ku triple C uSengezo Chabangu is nothing, aziwa lokuthi uyini. Umuntu wezano maye akhulumela into ye triple C uyabe zama uchaza ukuthini la ekadla imali ethule njengabo Douglas Munzora imali ezano. Siyabonga.
Studio 7 njani basakazi lani nonke balaleli be-Studio 7. Igama ngingusiphiliswe Mpofu, ngokuzalwa ngizalelwe Victoria Falls, okwamanje ngiseGoli ePitoli. Bengithanda ukubingelela umama Madube unazenzo nobabami uSazenzo nengane zami ezithu ayanda onaledi nabafowethu uzamani usithengisiwe ulikheni uneva nabo bonke abangaziyo nazo zonke izizukulwana zakompofu ezithu ukhuthi umasambu uphoshi nabo bonke abangaziyo esigabeni sase-127 netinabomuhlekini lonke ingane unkosi ngaligcina size sihlangane singabaphilileyo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni. Udaba olulandelayo luveza imibono kahulumende weMelika.
Njengoba ugatsha lweUS State Department soluke lwatsho kanengi ngaphambilini ukuba intatheli zindaba akusilocala. Kodwa ukwanda kwentatheli ezibotshwe kumaviki asanda kwedlula kwele Azerbaijan kuveza sobala ukuthi iziphathamandla zalelo lizwe azivumelani lalumbono. Kusukela ngolwezi kubotshwa ubuholi be-Abzaz Media, inkampani yezindaba ezimeleyo elwisana lenkohlakalo. Iziphathamandla zase-Azerbaijan seziqhelise ukucindezela amazwi asola uhulumende. Owaba ngowakuqala ukubotshwa ngolwezi ngumqondisi we-Abzaz Media u-Alvi Hassani. Ngokushesha ngemva kwalokho kwabotshwa umhleli walenkampani omkhulu u-Sevinj Vagivgizi, umsekeli kamqondisi u-Mahamad Kekalov. Lentatheli zindaba uNagiz Abzalamova betheswa amacala inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ezithi ngakubazelwa. Amacala ezepolitiki avulwe ngenxa yophenyo lweAbzaz Media oluveza imisebenzi yenkohlakalo esezingeni eliphezulu kuhulumende. Bonke sebegcinwe ezitokisini okwesikhathi eside phambilini kokuthethwa kwamacala abo. Abanye abasanda kubotshwa ngu-Aziz Orjov, umsunguli womsakazo we-TV ozimeleyo, osakaza ebulenjini owe-Canal 13, kanye lobala izindaba uRufat Muradli. Akusizo zintatheli kuphela ezihlukuluzwa nguhulumende. Ugubad Ibadoglu, oyingcweti kwezenotho njalo engumgcini sihlalo webandla eliphikisayo ele-Azerbaijan Democracy and Welfare Party, wabotshwa ngontulikazi. Kwathi umkhokheli webandla eliphikisayo ochothoza uhulumende uTofik Yaguglu yena wabotshwa phakathi kukampalakazi. Ekhuluma lentatheli zindaba, umnumzana Matthew Miller, isikhulumeli sogatsha lwe-State Department, uthe ukubotshwa kwentatheli zindaba, amalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla aphikisa uhulumende wakwele-Azerbaijan, yinto ekhathazayo kakhulu. Bedlula itshumi asebebotshiwe kunyanga eyodwa kuphela edluleyo. Akwamukeleki lokhu. Kutsho isikhulumeli se-State Department umnumzana Miller, sizaqhubeka sikhuthaza uhulumende wase-Azerbaijan ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu kanye lenkululeko eyisisekelo somuntu wonke, okugoqela labo abasebenzisa linkululeko ukukhuluma imibono yabo. Futhi sifuna kukhulule bonke ababotshiweyo.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Abaculi beZimbabwe sebeveze ukudana okukhulu ngokubhubha komculi wakwele South Africa obedume emhlabeni jikelele njalo engumlobi wamafilimu uMbongeni Ngema. ungema waloba amafilimu olohlonzi agoqela uSarafina kanye lethi Woza Albert. Ubhubhelengo siniye moda ngolwesithathu kwaZulu Natal esele minyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 68. Kubika uNtungameli Nkomo.
Wathinda thina, wathinda bangasokufa, safa saphenduka, saphenduka nje bobu.
Wathinda thina, wemono, wathinda
bangasokufa, safa saphenduka,
saphenduka
nje bobu.
Wathinda thina,
ungema waduma kakhulu ngengoma ezichiyeneyo kanye le filimu yakhe eyayisola ukubandlululwa kwabensundu kwele South Africa ngabamhlophe elesihloko esithi Sarafina. Zinye ingoma zakhe ezadla uBhedu zigoqela le ethi Woza my fohloza. Oxele mbongi yeZimbabwe elodumo njalo engumeli wenkulumane edale lePhalamende umnumzana Desire Moyo olilunga leTRCC yena ohamba ngegama lokuthi Desire Moyo Oxide kwezomculo.
Kulusizi njalo sidatshukelwe ukuthiwa ngudokotela uMbongeni Ngema, umlobi omkhulu, umdlali westage omkhulu, umhlabelelo omkhulu. Inhliziyo zidabuke kakhulu ukubana ke siphunyukwe indoda emadodeni ingcwele ingqungqulu yethu kuma-arts.
Kuyini okumqoka ongathi ukufundile emsebenzini yakhe?
Sifunde kakhulu masikhangela imisebenzi yakhe estejini, Woza Albert and other works of the Zulu, amadrama akade wenza estejini, njalo ke lamafilimu awenzileyo obaba uMbongeni Ngema ayagoqela ke le filimu yakwa lodumo kakhulu uSarafina. Imisebenzi yakhe eminingi ibigxile kakhulu ekuphakamiseni amasiko, amasiko oluntu le black consciousness, ibigxile kakhulu njalo ekukhankaseleni amalungelo abantu, sathi ama-human rights. Ngicabanga ukuthi ama-artists sizahamba kulolu nyawo lwakhe njalo sihlale sisazi ukubana ke i-art inomsebenzi omkhulu emhlabeni, kumele idale umehluko phakathi kwezizwe lezizwana.
Abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibongo. Sihambile isitimela sasezola, sithi makalale ngokuthula umfo kaNgema.
Umama kwamanana wamambe leduza kusegoli mama esola
ngakehlukane ke zihlobo. Nanzi ezinye ebesilazo kuhlelo lethu namhlanje. Izakhamizi zedolobha leHarare zithi amazwi kamansipala waleli dolobha ukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempophomazi amanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazwelo ebantwini abawelwe yingozi. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilandela ebulinjeni ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngutabo kancube.